Sika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kuLwezi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu namhlanje,
intengo yamafutha ivele iyachothana lemali esemsikeni omnyama.
Intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo.
Sina njengemuli yakwenzileyo sathatha idisishi lo befuna ukusitshela ukuthi ngasile mvule uvele watshelwa ngubani.
Abomdeni wenduna unhlanhla yamangwendiweni bathi undiweni ulokhe eyinduna yabo ngoba kulamuntu olamandla okumsusa kulesi sikhundla ngaphandle kwabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Njengenhlala yenza maviki wonke, intengo yamafutha ezimota isibuye yakhwela njalo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhweze intengo yepetrolo isuka ku-$16.77 yaya ku-$17.07 ilitha ngayinye. Idizili yona ikhuphuke isuka ku-$17.53 yaya ku-$17.74. Ngamanye amazwi ipetrolo ikhwele nge-$0.30 kwathi idizili yona yakhuphuka nge-$0.21. Ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukukhwela kwamafutha lokhu kuzalethela uZulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo yena evele ethwele gadalala.
Kukhanya intengo yamafutha ivele iyaxotshana lemali esemsikeni omnyama. Bona bathi bona sebengeza imali yamaphepha leyinsimbi emsikeni, kuthi ukuthi vele imali yakhona yethathayo kade sebedinga-ke imali yangaphandle. Kuyahlala kunjalo, angiboni ukuthi kanti ilizwe bakithi singaba le lizwe elithi amafutha ayakhwela izingazili. Kule nto vele engamanga kuhle ephambanisekileyo la.
Nxa intengo yamafutha ikhwela kanje viki ngeviki, intengo yezinto layo iyakhuphuka yini? Yehle lawo amafutha njalo?
Lelo liqiniso, ngoba siyazi ukuthi izinto eziningi ezithengiswayo emavinkilini ziyahodwa zithwala ngezimota, kutsho ukuthi abanikazi bezimota bayabe sebefuna ukwengezelayo intengo yakhona yokuhamba. Amabhasi azakhwela, imijova izakhwela. Njengoba sethile ubaba uMthuli Ncube ukuthi kuza amabhonus abe khona, kutsho ukuthi vele imali intengo ezizawukhwela ukwedlela lokhu ebizekhona kathesi, ngoba sebekhangelele lawo lokhu ukhwela kwamafutha lamabhonus azawuza. Hhayi, into zizabheda kathesi, asamanga kuhle.
Nxa ithe yehla intengo yamafutha, intengo yezinto ezitolo layo iyehla yini kumbe yala ikhuphuka?
Osobhizinisi abeZimbabwe akuzange kwenzekale akulambele kwenzekana enjalo ukuthi nxa intengo yamafutha ingehla bayehlisa, ngoba bona mthetho wabathi bona intengo ababeyivele beyifakile intengo ehambelana lapha abahote khona abathenge khona. Nxa bengayehlisa kutho ukuthi nxa sebesiyahoda kawusizi babekwazi ukuthi ukuguquka kwemali yangaphandle kuyaze kumi kanjani. Yikho abasozi vele bakucabanga ukuthi behlise intengo, iyabe lokhu iqonga kuphela icothana le ntengo yedola esemsikeni omnyama.
Ngezinye indlela labo osomabhizimusi kabakhomsulwa kundaba zokukhwela mahlayana kwentengo yezinto lapha.
Vele yabona ukuthi into yakhona vele iyahambelana, ngoba bona nxa ukhuluma labo bayakutshela nje laba amalunga ezethu ngifisa ukuthi kayisiwo ndaba yabo ukuthi into ziyakhwela. Kodwa mina ngibona ngathi singaze siye South Africa siyakwazi ukuthi i-rand liyabe liguquka ubudlelwane bakhona lelo, kodwa intengo yakhona kayikhweli mahlayana. Sengibona ukuthi lapha songathi sokulobuhwaba obuthize ngoba nxa odizo zakho ngenyanga ephelileyo okuza kwenza ukuthi ukhweze kathi esukwini ngoba imali emsike ntintshijile isintshintshi namhla. So urhulumente wakhona yena okhweza amafutha lo imithelo yakhona baba iminingi kakhulu iqondelele mafutha labosobhizinisi labo abatshaya abahlala betshaywa luvalo ambona ngathi sokulobu ucikile lobusela phakathi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho. Ibandla le-MDC lithi ukutshabalala komnotho kuveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abezanu-PF bathi akunjalo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawulele sikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Spanda onguye osungula lingxoxo.
Ungabona umuntu engu-president eqakathekisa ukuthi yena ufuna ukwenza into esifana lokuthi uhambe egqoke isikafu indawo yonke uvele wazi ukuthi kune-problem yokuthi akalazi ihlelo eziqondileyo njalo ngiyazi ukuthi uZulu weZimbabwe uyabona inhliziyo uze ubuhlungu kakhulu nxa esizwa kuthiwa umuntu owehluleke njengomnankakwa ukwedlula umgabe uyazi ukuthi umgabe izinto zamomela isikhathi kwaba yisikhatshana kwathatha isikhathi ukuthi into zibe mbi ngendlela eseziyiyo khathesi kodwa umnankakwa vela kumthathela ngansuku zatshwala umnankakwa wehlulekazi ehluleke le zinto umgabe ayengakafazi ehluleke ukuthi umgabe wayesengathi kuthiwa ye ngibulawa ngama-function kulabantu abafuna ukuthwala isilizwe nzima kwakukhona umuntu ongakukholwa akubona ukuthi umnankagwa wehluleka lokungenisa abantu estadium ebanika ukudla edlalisa imali yelizwe umnankagwa uthi yena ilizwe lehluleka ukuya phambili lo mngane wakhe uGawule esikhuluma laye lapha ngendlela yokuthi kakwazi kahle kahle ukuthi no nxa ungathatha imali yelizwe uyifake kugatheni ndizamtshina umgabe ubehamba nge-Ezimbabwe lo ubaba lo uhamba ngendizamtshina zakwamanye amazwe yikubulala ilizwe uvele ukwazi ukuthi ukukhalipha kulutshwane akubona ukuthi isikafu sigqokwa njani wena nanxa kutshisa kunjani kubheda uhambe phathanele isikafu umuntu omdala lo usohamba lophawu wena njengembuzi kuyayangisa kuyinto embi ikakhulu nxa kuyikuthi ngala nto ayithengisayo ngabe kathi sikunjalo kukhanya ukuthi umngane kagawula umnankagwa uthengisa ukuthi ilizwe liyaphumelela isikafu sakhe esasigqokileyo abantu basifuna njengesimboli njengesithengiselo sokwehluleka lokungazi lokuba nengqondo esiphemeyo.
Uyakhuluma uDokotela Sibanda baba Gawule.
Qale ngiphendule okukhulunywe ngoSibanda akubahluphayo kwesikafu sikapresident utheni upresident uyayangisa kunjani njani ukhulume konke khonokho hhayi thina ngithi akuyangisi ngithi ngiyakuncoma kakhulu ngoba kwala kunje unkomo ngakutshela ukuthi lizwe leli lalwela abadala bethu ngonkomo unkomo wayekambe edwela induku yakhe noma esiya ngapha emhlanganeni induku yayihlala isesandleni kwakuluphawu lwakhe lolwana ayelusebenzisa kusendlala umnankagwa somuntu omncane lwana umuntu omkhulu kakhulu even labi ngizitapa yabona abantu bezigqoka lezi kapu zakuzela bezigqoka ziluphawu lwethu yibe fanele besibonakala khona silandela khonokho la ayekwenzayo simsekela njengomongameli wethu unkomo wayekwenza khonokho ukuthi abanye abantu babezibelihisele behambeka besegcwele begqoka le ngwane zezinyamazana unkomo wayegqoka ngengwane zezinyamazana lapho ayengena khona emhlangano akumangalisi lokho kodwa ngaphandle nje kwezondo nje kuphela ekhona ebantwini abathile abayenza nje into zabo zenzondo ukuthi uyazi kuzonda umuntu khona isikava sisenzani kambe shuwa siphambanisa ngambuso welizwe isikava isembathe esinjengesikava sizayo asihluphi luto ngitho kuluphawu lwethu lolwana kungalihluphi lani lingayenza okwenu khona ngapho kwe-MDC akula muntu ongakukhuluma wempahla yena
Dokotela Sibanda
ngithi into eyi-1 kumfowethu lapho ukuthi hhayi bo ngekele into yakhe leyo ukuthi ebe ezama ukulinganisa umnankagwa lo mdala wethu unkomo mhlawumbe ekukhulu kakhulu leyo akukho nto eyodwa ekumnankagwa engafana nomdala unkomo umnankagwa nabomthili bakhe basemva kakhulu elayinini yabonkomo bakubo 1 billion ngokuba semuva vele kakuvuka bafakwa kunkulumo enye ngesikhathi esifanayo asikuthandi lokho ngibone ngani singathukana ngezinye indlela kodwa ukulinganisa unkomo lomnankagwa yikuthuka isizwe asikwekeleni lokho
kothi induku lesikafu akuhambelani baba Gawule
awuhambelani kwakulwiwa
kuyahambelana kakhulu into ehambelana induku lesikafu into eyinye into eyodwa akulwelweni
ihlamba leyo
kawo sese inyani wagwetshelwe ukubulawa elweni lizweleni akukho into emangalisayo khonoko ukugetshelwe ukubulawa yisho into encane le
kodwa ngesisindo lesimo
kunabantu abaningi ababulawa emfoti singeke labantu bokuthembeka ezimbi kakhulu no kawole kawole umnangagwa lo elikhuluma ngaye lethi wagwetshelwe ukubulawa asikhulume ngokugwetshelwa ukubulawa thina sikhuluma ngabantu abafayo angithi sikhuluma ngabantu abafayo ngegugulawundi sikhuluma ngabantu abafayo ngo-2008 sikhuluma ngabantu abafayo esibhedlela namhlanje abanye abantu bebhizi begadinde zamtshina we cannot continue to talk like this man sikhuluma ngabantu abafayo ngaphansi kombuso kumbe wezenzo zalo muntu esikhuluma ngaye hayi bakithi no we are not animals we are people singathathini esithi we are able to feel for ukuthi umnangagwa wagwetshelwa ukufa thina singabantu abafayo we are people who are actually dead
uDokotela Sibanda lapha babagawule uvelela ekutheni uMongameli Mnangagwa wetheswa amacala okubulala ngabanye ngokunjalo awukwazi ukumlinganisa lo Joshua Nkomo
ngicela ukuthi angizange ngithi uMnangagwa ngimlinganisa lo Nkomo kodwa ngithe uMnangagwa ngamanye wamaqhawe ahambayo ngemva kaNkomo ngithi ngesikhiwa be-emulator uNkomo bekopa kunye kuNkomo konke ababekwenza ngithi akumangala ithi namhle fake isitavu uNkomo wayethwala induku ulandela khonoko kwakusenziwa uNkomo kanye
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Direct from Washington, the voice of America.
Igqwetha lenduna yenhlamba baloyi umnumzana Felix Nhlanhla Ndiweni lithi umnumzana Ndiweni uyaqhubeka ngomsebenzi wakhe wobuduna lobanje izinduna zenyakatho yemandebeleni zisithi sezimisile umsebenzi ngoba engakhethwanga ngemfanelo. Izinduna lezi zihlangene ngempela viki zavumelana kulokho zisithi umne wabo kaNdiweni olizibulo nguye omele athathe ubuduna. Kodwa igqwetha likaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uthi kabakunanzi okwenziwe zinduna lezi. Abakondiweni labo bathi izinduna lezi kazilalungelo lokungenela endabeni zomdeni wabo. Usanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli somdeni wakwendiweni umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni.
Thina njengemuli yakwendiweni sathatha idecision saqeda sambeka umntwana. Lokho futhi kusitshela ukuthi kasile zivule uvele watshelwa ngubani I wrote the letter mina personal ukukhuluma layo ngahamba yedlula ku DA yedlula ku PA yedlula ku Chief Council yedlula ku Office of the Minister for Local Government yayafika ku president so sengumgabe by then ngo-2014 abakhontestayo babhala yini labo bafaka ibizwe labo lahamba na kambe ngikhona lezokukontesta lamta kati bona abantu bedinga laba baqale nini ukuba indlu yakwenziwe baqale nini ukwazi ngenzalo yakwenziwe babuzeni balayini apho abantwana bakabhudi from i-first born to the last born ngokulandelana kwabo kokhanya ngadiba sebesazi kakhulu sebesazi ukwedlika thina abanikazi bomuzi.
Kodwa kulalo luyana udaba olwalukhwezwe emthethwandaba lapho kwaphuma ukuthi ngempela kulomne wabo omdala kulaye njalo kwachazwa njalo ukuthi hayi nguyise wayethena kumele kunduna kumele kube ngomncane mhlawumbe bakuthathela khonapho ngoba amaphepha emthethwandaba aphuma isitsho njalo kungaphikiswani ukuthi omdala nguphi kumbe omncane nguphi.
Indaba liyana yakhulunywa long back yangena e-High Court yafika yafeyila wasala phansi nogogo Masuku Masuku explained everything ungasilalela idodi le.
Umnumzana Wilson Vanginyane Ndweni yisikhulumeli somdeni wenduna yenhlamba baloyi. Umnumzana Felix Nhlanhlama Ngwendweni. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Mnangagwa ukwele United Arab Emirates lamhlanje lapho azangena khona umhlangano weGlobal Business Forum on Africa. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uzaqala ukuqhatsha ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu abafundela umsebenzi baqeda namuhla. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani balaleli, sabona umsakazi. Ngiyadana ngilusizi ngalokho okwenzakala eZimbabwe. Ma izanu iyakuthi yona ikhangele lutho abantu sizwe ubuhlungu ukuze kulunge. Waye ubuhlungu bakhona lobo abakhuluma ngabo Zulu mabutho moyo lapha izolo ntambama. Ethumela abantu sibili sizwe ubuhlungu vele khanya into yabo abahlala beyitholeyo belomnankakwa. Waye bonwa lobo ubuhlungu buziwa yithi thina abantu esiphansi ngapha. Kodwa bona abaphezulu kababuza ubuhlungu. Kanti sikasuka iframachine eSouth Arabia izomthatha umnankakwa eHarare imbisebhula wayombe sanga imbisene futhi le yibo ubuhlungu bakhona elilobo. Kubuye futhi nansi kathe sisibake bakhuluma ngebudget yemota zayo zama minister landandat why lazo bengakhathi khona phana ukuthi kungabi khona lakho kube yibo ubuhlungu lamalawesi zabo abatholayo kube yibo ubuhlungu obuziwa ngumuntu wonke ubuhlungu bungabi kithi sodwa ngumdawini lo okhulumayo sebubi.
Ngithanda ukubizwa ngokuthi ngikhuthe ngihlala eGadadi Village okuyisona isigaba sikababa uSifundiweni uHlanhla Yamanga. Ngithi mina njengosizalwane salapha eNtaba Zinduna sina sikhethelwa yiZanu PF iNduna. Sina iNduna ngeyethu. Dala sitshelwa ngamadonga abantu bebhinga ukuthi basitshele thina okokwenza ukuthi iNduna yethu sikhethelwe ngubani. Batsho ngokuthi bona uKhayisa ulwela amalungelo abantu ngoba bona zinduna zeZanu PF abangena ngobuyanga bengalazi imota bebetinye izimota sebebona ungazathi kuthiwa sokumele bakhuphe eyethu iNduna. Thina iNduna yethu kasifuni layo njalo iNduna yethu thina siyayithanda. Nxa izinduna lezo ezibhinga zilamandla okukhupha abantu ezikhundleni kazihambe ziyekhupha umnankagwa onguye wabulala abantu bakithi ngegrawundi njalo onguye osebebulela ilizwe kunokuthi basitshele ngokuthi bakhuphe iNdiweni. Thina iNdiweni kasifuni layo kazange abekwe ngumnankagwa kazange abekwe ngumgari. Bathe vele 1980 amabhinya lawa bethatha ilizwe bavele bathatha ilizwe evele uyise wakhe eyinduna uyaziwa iNduna kazibekwa ngayizanu PF akuqalisi ukuthi kube nezinduna ngenxa yezanu PF. So nxa iNduna zebhinga lezo zilamandla okukhupha umuntu esikhundleni azikhupha umnankagwa oduba abantu.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 okhulumayo uMalesi Chisayo kumalapha eChorocho ward 8 ebambanani. Esami isicelo msakazi ukuthi cela ukuthi izame ukuthi sithwelele inamba zamakhansila wonke nje jikelele aphethe ezigabeni zakithi kube yiwo mhlawumbe esikhuluma lawo lapha siyizwe ukuthi kahle kahle yini ndaba yenzayo bona abawenzela wona umphakathi wakithi ngoba nanku bavotela phela kodwa asibaboni sibagcina nje bekhankasa lapho kusuka lapho asibaboni ukuthi benzani emphakathini. Iyeke le ndaba le ngisami sicelo nje le ndaba yabo gawule le labo chuma lezi zisibuhlungu kakhulu ngoba into abazikhulumayo nje into ezingela ngqondo angazi ukuthi kahle kahle bathengwa ngani baphiwa malini abantu bababona bayahlupheka. Asilamgodi siyaphisa ngabe ukuthi amakhansila asigebhela amadamu nje noma ugovernment uyahluleka kunyasilasikhala into eziningi manje izifuyo ziyafa. Asilamanzi ma bengasigebhela nje amadamu ezigabeni zakithi bahambe ngamalani ngamalani begebha amadamu lokho singakuthokozela kakhulu ngoba okuningi vele siyakwazi ukuthi lohulumende azehlulekela. Esami isicelo siyilokho nje ukuthi cela lisifunele amanamba amakhansila esike sibe yibantu esixoxa labo sinancane ngendaba kogawulo sesiwuzile umbhedo wabo lakochuma.
Njani balaleli okhulumayo ngugcinekile Sithali wakoyingwe esigabeni sakompoyi. Ngihlala ngisizwa nje ogawula labodinga umuzi phuthi abantu nje abatshiyetshiyeneyo bekhuluma lapha kwistudio 7 manje ogawula babe bekhuluma intando yabo berasta mpela kutshengisela ukuthi kuzani bayasutha bakudlayo kukhulu kuzani she bayasutha thina abantu sisokola silamba kathi sendlala kuyalanjwa inkomo siyafa amadonki kuyafa kuyachuba bona khona ngale kibo kusho ukuthi izinto sibahambela kuhle ezanini bayasutha mpela kutshengisa ukuthi bayasutha kanye labodinimusi futhi sikothina esingalalutho esiludlayo kuzani siyalamba manje bona bakhuluma intando yabo abayithandayo bekhuluma nje ngendlela yabo abafuna ngakhona sinjalo thina esigabeni sethu komfoyi lapha esibhedlela sakoyingwe nesikolo sakoyingwe akula manzi siyahambe esibhedlela khona ngale sekha manzi emfuleni sihambise esibhedlela nesigaba nesigaba abakoyingwe abakomfoyi kithi ngapha sithele amanesi amanzi siphinde sithele lamatisha amanzi siba sonto esijabulisayo senezibona kibo kusho ukuthi kubahambela kahle thina ngabe izikolo zethu azilamanzi amatisha aphiwa yithi amanzi abantu ngoba abantwana babe besezikolo befunda so kuyabekwa ilanga ukuthi ngelayo lingaka ngoba sisebenze i-food for work sisebenze i-food for work kusho ukuthi ngelanga kuyabe kumele siyilanga le-food for work kumele sisebenze kuyahle kuthe khona lizasebenzela esikolo sisiyakhela amatisha amanzi sikhela lamanesi amanzi so sonto e-right nale ukuthi bona bebe bekhuluma ngani bona kutshengisa ukuthi bayasutha ba-right so hayi kunzima ezimbabwe la awuhambi kahle
labo ke bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Likhumbule ukubana nxa lirekhoda libe sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze lizwakale kuhle. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Iraq adubule abulala umuntu oyedwa izolo njalo alimaza abangamachumi amathathu ngesikhathi betshengisela besola uhulumende. Indunankulu yakwele Iran u-Ayatollah Khamenei uthi usekela isinqumo sikahulumende walelo lizwe esokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuphenywa kwamacala edeswa umongameli Donald Trump kuyaqhubeka liviki njalo kuneziphathamandla zikahulumende ezibizwe lidale leCongress ukuthi zize kupha ubufakazi. Ezinye iziphathamandla zikahulumende ziphe ubufakazi bazo ngeviki edluleyo. Umongameli Trump wetheswa amacala agoqela elenkohlakalo lokufumbathisa ngemva kokumisa imali ephiwa ele-Ukraine ngelemelika esithi ele-Ukraine kumele liphenye imisebenzi yokungethembeki athi yenziwa ngoncintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Joe Biden yena olilunga lebandla eliphikisayo emelika elama-Democrats. Kambe iyoza lankomoni. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihle Lancube.
Into okumele siyikhumbule ukuthi indlela okubhalwe ngayo lokho esithi impeachment nxa kwakusenziwa yilaba ababhala isisekelo sombuso seMelika ekwakhiweni kweMelika khonale emuva bakubeka kwaba yindlela yokuvimbela upresident ubugebengu babesuka ekubusweni yinkosi elamandla angapheliyo elamandla aphelela khonale ezwini ontando kayithikiswa owenza kuthandayo kuso sonke isikhathi basebedala-ke indlela yokuvimbela lokho bathi ugatsha lwephalamende olungaphansi okuthiwa i-House of Representatives isingethisa upresident icala elithile abakubalayo ukuthi i-treason, i-bribery, ye-high crimes and misdemeanor ngolimi lwabo lwe-constitution. Abese siyathonisiswa ku-senate ibe yiyo emkhiphayo ngokwamacala abethise yile nkantu engaphandle. Ngokunjalo kumele sikunanzelele ukuthi i-political process kayisiyo nkantolo. Uzulu kuyadingeka ukuthi aveze ukusekela lolo daba ukuya ke emphakathini kusiyakhulunywa emphakathini kuyindlela yokuzuza abantu ukuthi balandele baluvume udaba lokususwa kuka Trump esikalweni
nxa libukele lani khona ngapho eZimbabwe okwenzakalayo ngalolu daba bathina abantu
Abantu babukele ukusebenza kwelizwe ngendlela efaneleyo. Babona ukuthi kakula president onguntando kayiphikiswa kwelekelela. Baya kuthanda kona lokuyana bafuna ukubona kusebenza ngapha. Baya khala kabantu ngeparlamente ethengela amazinyo, engalumiyo, engenzi lutho, eyekela upresident esenza lokho asithandayo. Base besifisa ukuthi ngabe kuyenzeka lalapha kithi iparlamente ibe lamandla, ivimbele ukuchathazwa kwamalungelo abantu, upresident abe ngapha. Phansi komthetho njengaye wonke umuntu kuyisifiso sabantu nxa bebona khona lokhu okwenzeka e-America ukuthi lakithi ngabe kunjalo
abe bandla likaTrump ama-Republicans bayajama bayakuphikisa lokho kuzanywa ngama-Democrats ubona izalankomo emaphethelweni lapha
kuyacaca ukuthi uTrump uza impeachwa uzabekwa icala lonyaka kumbe umnyaka lwana uqala olandelayo ku-House of Representatives akusela question akusela mbuzo kithi esikhangela ukufakazwa kwethulwayo umbuzo osusele ukuthi bazazuzakala yini abakusenate abangama-Republicans ukuthi bamgwebe akhutshwe esitalweni okwakhathesi kasika baboni besiya kulowo mango basemekude kanti-ke singakhohlwa ukuthi kuzamele nxa ngabe icala leli lisiyafika kusenate baqale bahlale phansi bavume ukuthi lidluliselwe phambili kumele bali-adopte ngemajority ama-senators basho ukuthi hhayi singalalela singathonisa udaba lolu baselakho ukuthi bale ukuthi balithonise khona laphana lufika kibo yingakho-ke ama-democrats esenza ukuthi uzulu abe nguye ofugayo kulokho kuthathwa ukukhangela ukuthi abantu ngabe balusekele okungakanani udaba lwakhona ukuze ama-republicans angama-senators ethuke avume ukuthonisa athi angavume ukuthonisa amkhiphe naye ngasamkhiphanga abantu bathi hayi ligcine umuntu oyisigebengu bakhiphe lawo ma-senators so ama-democracy yikho lokho akuzamayo afuna kwenzeka kodwa kangibona okwakhathesi ukuthi ama-republicans afika i-2/3 asesekhona ukuthi angamkhipha uTrump ngibona hayi abakafiki lapho
Umnumzana efidlela Ncube yincwadi ecubungula ezombusazwe. Jana elisithumela zona khonapha enkundleni ye-Facebook kulo Arthur Khumbu Ncube uthiwena Morning Nkomo uThembani Tiyana uthiwena Mr. Nkomo sicela likhiphe lo muntu ofaka izinto zakhe lapha ezingahlangani lo hlelo nizamkhipha nizambona ukuthi mbani-ke lapho Tiyane kuzoba lo Vanele Nkomo Uthi wena undiweni inkomo bayabona ukuthi uba ngulonyovu embusweni wongcindezelo. Sikwele Changane kophunyuka lupane. Regina Masina is watching. Innocent Anyon wena uthi wena ngilalele forward. Oh man. mehlo kaZulu uthi I'm sorry ingoma emnandi kakhulu yesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota isibuye yakhuphu kanjalo. Abomdeni wenduna womnumzana Nhlanhla yamangwendiweni bathi uNdiweni ulokhe eyinduna yabo ngoba akula muntu olamandla ukumsusa kulesi sikhundla ngaphandle kwabo. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-past 7 ntambama maphela. Mina lani sibe nisonke kusasa ekuseni ngasikhathi sinye 6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Itshone kuhle.